njengoba siphakathi kwekhefu lepasika abantu abaningi bazihlayela ezindlini ikakhulu labo abangela amakhaya kukuso sithi labo-ke abatholileyo imadlanyane yokuthi bafinyelele emakhaya hhayi basondele emakhaya abo njalo siyakunanzela ukuthi kulipasika kunje abanye labo abazisebenzayo kabamanga ukuzisebenza baqhubekela phambili besiya endaweni zabo zokusebenza ukuze benelise ukuthi bathole okuncane abangakutholwa njengoba siyakwazi ukuthi abantu bebevele bephakathi komvayelandlini lokukhona kususela kunyaka ophelileyo ngokunjalo-ke abantu abaningi ipasika bayalinanzelela kodwa indlala yesuke ibenze ukuthi baphume phandle kodwa endaweni eziningi hhayi abantu nje bayalihlonipha bazihlayela ezindlini abanye bazisontela bangasonta physical abanye njalo ngabasonta belandela lezinsonto ezikhona ebulenjini kumbe kumathelevishini
nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus abantu bebethatha yini amanyathelo ngekhefu lona le
abantu-ke nxa sebelungisele ukuthi baye emaphandleni kakhulu abakunaki kangako ukuthi kumele bahlale bekhathana ngakhathana ngoba siyakwazi ukuthi amabhasi lezimoto ezingabe zithola abantu kazinanzeleli ukuthi kumele abantu baqhelelane ngokunjalo kuyafika ukuthi abantu nxa besiye emaphandleni ikakhulu erenkini bekuba yisiminyeminye lanxa nje abantu begada khona bemalokithini abanye besiyazikholisisa zikholisisa khona akukho lokhuyana okuthiwa social distancing kodwa-ke hhayi amamaski abantu kabayakhohlwa bayabagqoka sibili lapha yalapha bayakhona kodwa ukuminyana yikho kusuka kube kungathiwa kuba yikho okukhathazayo ukuthi abantu abakunanzeleli kangako njalo abathwala abantu ngabakuqakathekisa ukuthi abantu kumele baqhelelane ngoba i-social distancing siyakwazi ukuthi yinyeni ezindlela eyenza ukuthi umkhuhlane lungasabalali kodwa-ke ngasokuthe kwaba serenkini hhayi abantu kabakunanzeleli konkhona kuyaba yisiminye eminye lakhonapho lapho esigadela khona ozukho lama ekhombi lakho uyafika nje kuyiziminye eminye abantu kabakunaki kangako lokhuyana ukuthi i-COVID lokhu isesekhona
sike senziwa ukubana lona leli khefu kuyaba kulokhu kuhlatshwa abantu ijekiseni ye-coronavirus uke wezwa yini ngalokhu bakhona abahambile ukuyahlatshwa ukhefu lonele
ye i-city council lilethile uluhlu lwamaklinikayo lapho kuzabe kuhlatshwa khona abantu njalo ngike ngiyezwa kuthiwa izolo e-small city hall bekunyakazela sibili abantu besiyahlabisa khona ngale ngobuZulu wonke baqambile nje abantu ababakhangele ukuthi babuye bazohlaba khona phana khona abaningi abantu bayafisa ukuthi bayehlatshwa kungathi uvalo lwanobelukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula khanya solwehlile ebantwini njalo abantu sebelomukela sibili uhlelo lolu ngezandla zombili lami nginje ngihlatshiwe ngolwesithathu okuveza ukuthi abantu abaningi hhayi ukwesaba lokhana bekukhona kakusekho njengoba nginje nje ngikhuluma hhayi lami kangizwa lutho nje philele ngemva kwamalangana la kususela ngolwesithathu so ngokunjalo-ke hhayi abantu ngiyathemba bakuzwile ukuthi uhulumente ubethe phose ngenyanga ngenyanga uzabe letha ama-vaccines angumiliyoni ukuze abantu bahlatshwe so ngokunjalo-ke sibona abantu bakwemukela sibili lo vayo lwelanga hhayi solwehlile abantu kade benalo ngumuthi lo we-COVID-19.